thina okwakathi sivele asidawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangona izatholakala yini, iyabuya yini, kumbe iyabuya nini. Basipromisa sibili ukuthi kona ibhonasi kumele ibe khona, but ukuthi kona iyabuya yini vele awulaqiniso because okwakathesi ukhanya imali yangukhona vele ayikho elizweni.
Njengoba kuqala babelithembisile kodwa yabuya, kungani lingathemba ukuthi khathesi izabuya yini?
Yabuya imali yangukhona, but nxa isibuya laphana imali yangukhona iyabe isiluzile vele, ivalue thina siyabe sezinezisquered eziningi kakhulu.
Kodwa okunye elikuthandileyo ngebhajethi leyo kuyini?
Thina esikuthabileyo kakhulu njengabalisi ukuthi khona kutakona ama yuthi lawa thina besithi khona ola lo ngama-ghost workers ku-previous government leyana, beyala ukuthi khona vele akula ma-ghost workers and abantu labana kukhanya kathesi bazamisa umsebenzi and imali yangukhona maybe sizayizuza because yokuthi khona kukhanya abantu abakade behola bengayenzi umsebenzi bengayenzi lutho benikwa imali kuphela bekhambeni i-ruling party.
Lokhu kuzaletha mahluko bani?
I-difference yokuthi khona thina sizabona ngani hante kathesi kade sebefrizile ukuriporta ama-teachers so kathesi bangamisa lwana umsebenzi, imali yangukhona iliyana ingahamba ukuyobhadala amanye ama-teachers because okwakathesi ama-teacher people ratios esilawo phakathi kwezikolo vele ayakhathaza kakhulu. So kulama-project because of i-new curriculum lay, so bangamisa umsebenzi abantu labana bakhathe amanye ama-teachers and ukhanya laba abasefikile 65 years bazacelwa la ukuthi nxa befuna uku-retire bahambe ku-retirement. Khonoku kuyenza ukuthi khona laba abatrainileyo kathesi abasanda kuvela kuma-colleges bazuza indawo ezokufundisa.